ukuvulwa kwezikolo kuza lendingakalo eziningi ezikhalisa abazali bethi indleko zesikolo seziphezulu kukanti le mali eholwayo ayeneli. Ngokukhala kwabazali, abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadaleyo $20. Uthole ukuthi gcina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadalele imali. Kubuhlungu ngoba umongameli wathembisa ukuthi uzabhadalela abantu kodwa kakakwenzi lokho. Kunzima kakhulu ngoba sesikhangelele i-free education rollout kodwa ayikwenzeki.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la kufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo i-fees yonke isibhadelwe. Abantwana bazathi bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala, abaningi bangikhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools, kungathi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulukazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, olomntwana oqala i-ECDB, uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine le fees efunakalayo ili-US. Kunzima kakhulu okokuthi iningi liyehluleka ukwenza ngesikhathi konke lokhu.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Abafundi bethu ndawonye lababalisi bakhangelele umnyaka omutsha, sibaphe imfundo elohlonze. Kulabo abazali abakhala ngendleko zesikolo, sibakhuthaza ukuthi bahambe ezikolo bayekwenza isivumelwano sokubhadala ngokuya ngokwanelisa kwabo. Uhlupho esilalo yikuthi abazali ababuyi nxa bebiziwe esikolo, lokhu kwenza kube nzima ukubaphathisa.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo owe-Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Umthetho lo ujonge ukuphathisa ikakhulu imuli ezilenzuzo ephansi. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Indleko zezikolo zikahulumende kanye lezekhansili yakoBulawayo sezisukela kumadola emelika angamashumi amabili i-$20 kusiya kumadola angamakhulu amabili i-$200. Lezi ndleko azigoqeli ingwalo zokulobela loba ezokubala ezabafundi lazo ezikhangelelwe ukuthengwa ngabazali. Izigqoko zabafundi ziqalela kumadola alitshumi emelika i-$10 kusiya kumadola angamatshumi amane i-$40. Indleko lezo zifakwa ngedola lemelika kodwa iningi likaZulu liqhubeka lihola ngedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiwa isisindo salo mihla ngemihla. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.